Endabeni zethu lamhlanje amalunga eTajamuka sesijikile campaign atshengisela eHarare ekhonona ngokwenzakala elizweni okugoqela ukuthengwa kwempahla eningi esitolo ngabesaba ukuthi ingasilela. Abathenga bethengisa impahla ababizwa ngokuthi kungosiphatheleni lokho besenza umsebenzi wabo loba uhulumende esefake imigoqo yokuvimba lokhu. Ukugudeka kwemali kwenza ukuthi abathenga bethengisa impahla kweleBotswana bahluleke ukuqhuba kumsebenzi ngemfanelo. Lingakhohlwa uhlelo lweWoza Friday lezemidlalo. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni lesi yisikhathi sokuthi likhulume lezihlobo labangani. Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngokutshengisela kwabanye abantu ezitaladeni eHarare bekhonona ngokubi konke okwenzakala eZimbabwe. Thumelani imilayezelweni kuWhatsapp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezenye kustudio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa ukuthi kuWhatsApp laku Facebook ku VOA Ndebele.